Kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Lebuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla zimashumi mathathu kumfumfu 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zekuseni namuhla,
uhlupho lwemali kayisilo hlupho ezibhakha. Uhlupho olukhona yikuthi akula misebenzi eyenza ukuthi sithole imali yangaphandle kwamali.
Abanye bathi imali entsha emenyezelwe izolo ngohulumende kayisoze incede ngalutho nxa kungalungiswanga imbangela yokubhidlika komnotho.
Inani liqansile kakhulu ngobana emazibezini khonalapha, kungabe kusemakhaya kumbe khonalapha, abantu bafa kakhulu. Inani lakhona liqansile, ungangena emalayinini khonapha ezindlini zethu khonalapha emakhaya khonapha emadolobheni.
Abantu abanengi bavikwa besifa ezibhedlela kungafanele ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabodokotela osokufika kunyanga ezimbili. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abanengi abagoqela usomabhizimusi kanye lengcwethi ezicubungula ezombusazwe bathi inyathelo likahulumende lokuletha imali entsha kalisoze liqede ukuswelakala kwemali nxa kungalungisiswanga impande zokubhidlika komnotho. Usibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe, uMnumzana John Mangutka, wazise izolo ukuthi uhulumende uza kwethula imali entsha kumaviki amabili alandelayo emizameni yokuqeda uhlupho lokusilela kwemali elizweni. Imali le izaba ngama-$2, ama-$5 kanye leyamatshe. Uthe imali le izasetshenziswa ndawonye leyama-bond notes evele ikhona. UMangutsi kawengeze wathi ibhanga lakhe liza kwethula enye njalo imali elesilinganiso esiphezulu ngokuya kwesikhathi. Uthe njalo abantu sebeza kwenelisa ukuthola imali ethe xaxa emabhanga. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo somabhizimusi uMnumzana Bednico Bebe ngalolu daba.
Bakithi, engingakutsho kubalaleli ukuthi uhlupho lwemali kayisilo hlupho ezibhakha. Uhlupho olukhona yikuthi akula misebenzi eyenza ukuthi sithole imali yangaphandle kwamashi. Iyenelisa ukuthi intengo yamafutha, i-fuel, ibe yintengo ebambekayo kumbe intengo ephansi. Iyenelisa ukuthi intengo yezesa ibe intengo ebuya iphansi kumbe intengo ebambekayo. Iyenelisa ukuthi zonke izinto esingabe sizidinga ezivela ngaphandle kwamanye amazwe ezenza ukuthi umkhonomo welizwe uthuthuke uye phambili sizithole nemali ebambekayo. As long as lokhu singaproduce lutho ngesilungu, ukuthi singenzi lutho esilukhiphayo elizweni sikusa ngaphandle kwamanye amazwe, akulanto esingayenza. Singafaka le imali kusasa, sikhiphe le isifake le kusasa, kodwa kuzaba nzima ukuthi khona senze imali ezakwenza ukuthi umkhonomi kumbe ngithi ezomnotho welizwe zibe yinto engenza ukuthi abantu bezibabhe baphile kahle. Okwesibili, nxa umkhonomi siqondile, okuqakatheke kakhulu nxa kuwukuthi sesikhipha izinto esiziyenza lapha eZimbabwe sizisa kwamanye amazwe, abantwabethu esibahambisa ema-university, lalabo ababefeyile ema-university, lalabo ababefeyile ezikolo, bazabe sebethola umsebenzi. Nxa sebethole umsebenzi kuyephula ubunzima babazali, ngoba abazali yibo asebekhangela labo bantwana. Abanye baze bacine bethatha, nxa sebethethe bacine bebhadalelwa ngabazali baze babhadalele labantwana ababazalayo.
Nxa sebeyifakile le imali kumnotho welizwe, yona iza kwehlula ngani ukuthi incedise?
Ibhondi mothi evele ikhona kathesi iyadivalwa, ngezinye indlela iyawa amandla, iwa amandla nsuku zonke. lei ekhona izakumisa yini ukuwa kwamandla kwemali yethu. Ayisoze imise. Layo izabe idliwa ibuwa kwamandla kwemali yethu nxa siyiqathanisa nemali ye-America. So ngesindlela akulanto ezatshintsha, okusalayo nje kuphela ukuthi abantu kuzabe sokulula ukuthi iwe ngamandla ngoba wonke umuntu uyabe selayo ukuthi laye ayethenga idola le-America. Ngoba ungakhohlwa ukuthi abantu abaningi kabasafaki imali zabo emabhanga. Bengafaki nje emabhanga benziwa ukuthi akusela interest njengakudala ukuthi ungafaka imali yakho ebhanga uzabe uthola interest ebhenki. Abantu vele kabasela confidence lani lamabhanga ukufaka imali ebhanga ngoba bayesaba ukuthi ungafaka imali yakho ebhanga izafika idliwa. So abantu abaningi sebegcina imali zabo nezinye imali zakwamanye amazwe. Okuthola imali abengayisebenzisi uyahamba eyitshintsha kumbe uyitshintsha ebhenki ngoba kasesungakwanisa uyitshintsha ebhenki kumbe uyitshintsha esitaladeni kumbe esitaladeni. Ubusuthatha imali yakho uyigcina lapho ubone ngani khona ukhululekile khona ukuyigcina. So angiboni ukuthi kule nto ezatshintsha ngalokhu okwenzakeleyo okwakathesi.
Yena uhulumende uyabe ebekelani inhlelo ezinje nekwazi ukuthi azisoze zisebenze ubona ingani injongo kuyini?
Ngabe kuthiwa uhulumende ufaka inhlelo ezisebenzayo ngabe kuthiwa asikho emumeni welizwe esiyilo lona kathesi. Okwenza ukuthi sibe semumeni omunye onje so kwenziwa ukuthi uhulumende ube lokho eletha inhlelo ezingancedisi lutho ukuthuthukisa umnotho welizwe ngolunye lohlelo olungancedisi lutho ukuthuthukisa umnotho welizwe.
Umnumzana Pednico Pepe ngusomabhizimusi ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagase aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 9825 kHz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 am. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Ku Live Talk sitholakala ku shortwave 4930-13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inani labantu abalahlekelwa impilo ngenxa yokungabi khona kwabodokotela ezibhedlela ngoba bekhalale umsebenzi libikwa liqansa. Odokotela sebezafikisa inyanga ezimbili bengayi emsebenzini besithi kabalamali yokugada amabhasi lemijova ngoba iholo labo lilincane kakhulu. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Maxim Kandla obesemfeni elokitshini leBarber Fields izolo ntambama.
Inani liqansile kakhulu ngobana emazilejini khona lapha ngabe kusemakhambo khona lapha abantu bafa kakhulu. Inani lakhona liqansile ungangena emalayinini khona pha ezindlini zethu khona lapha khona pha emadorobheni you-find that ukuthi almost every week liyahamba liyegcina umuntu. Njalo abantu sebegcina nzima, le ndawo zokugcinela abantu kazisekho. Njalo kugcina nzima kenjalo kunzima ukuthi umuntu ethwale imizimbo yabantu ukuthi khonayo sokufiwe isidumbu seligcina ekhaya ngokuqansa futhi kwezinto ama-transport yona lawo. So kuloku nzima kakhulu.
Manje ezililweni lapho kuhamba njani khona kungela getsi kungela amanzi?
Bathwala nzima singakakhulumi ngokokudla kuphela. Ukuthi kuphekwe yona itiye nje kuphela. Amanzi kawakho sokuphilwa ngenkuni. Ukuthi kumele lidinga inkuni kungcono inkuni liza kangena kumbe kungaphi lapho elabe likhangele khona isihlahla esizilala sesigalula kuphela liyetheke libafe liyetheka. Okunzima sibili amanzi katholakali bavala amanzi. So ukuthi kucina ukuthi uvele akulanto ebambekayo lapho ekhaya lapha sokunobubi obukhulu okuthi le mikhuhlane yona leyo can imagine endaweni zezikolo, can imagine endaweni zona lezo zilamaklini njalo ukuthi impilo ethilwa khona pho ithilwa njani kulobunzima obukhona sibili.
Lapho endaweni okufihlwa khona abantu emangcwabeni sizwa kuthiwa lakho sokuyisiminye eminye, usuke wabona yini ukuthi kuhamba njani?
Hayi, isiminye eminye isophela sivile sona leso njalo phela akathesi sokuphothile nxa lani ligcina wena umuntu labe limithezu kwomzinda yabanye abantu phezu kwamangcwabo abanye abantu. Kuthi kunjalo nje khona lapho eceleni kwenu khona lapho kuyabe kunabanye laphana kulabanye abaya abangcwatshwa laphana laphana kulabanye abangcwabo babo laphana ma-churchi lani lani afucala ngebhizi sibili kungcwatshwa abantu ofuithi kuyenzakala ukuthi khona izidumbu eziyangengena endaweni yona leyo ngelanga kose zingafika 30-40 ngelanga akhona ngeviki.
Kahle kahle lokhu kubangelwa yiwo yini umumo lo osezibhedlela ukungela bodokotela lemithi kumbe vele abantu bese besifa ngobuningi?
Lapha mbona ngazange kungezelelwa yibo bona labodokotela kade abantu abeselatshwa phela unensi kambe uzakwelaphani ngaphandle ukuthi ekutshenga ngamaphilisi ekuhamba ikhandi thini anti kufuna zona iy'ngithi zakhona lezi odokotela abathi ukuthi awumkhuhlane lo umkhuhlane othile sebebhala-ke phansi sowuphiwa ikhosi yamaphilisi angikhona ukuthi khona uzakwelatshwa njani kumbe umuntu uphiwa umbheda sengalala khona ngale bebemkhangela amanensi kodwa ngakula nto abangayenzi. So-ke umkhuhlane ukufa izifa lezi sezingezelelwa kakhulu ngamadokotela thina sesicabanga ukuthi hhayi vele into abayifundele yona le ukuthi bebulala abantu besezingazani ba-strike kanti imali le abayifuna yona le anti abayifuna kuhulumende atsho ebantwini uma beyifuna ebantwini ngabatho ukuthi khona ukuziwelatshe ubuya uphethe okungaka hhayi khona ukuthi khona be-strike-ele abantu abantu bayafa phela ibababalandayo ukuthi khona beza basiza ngemfundo zabo befunyile njalo. So-ke kathesi mina mbona ngazani odokotela ibabangezelelayo.
Umnumzana Max Mkandla isakhamuzi sakobulawayo njalo ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulabafundi abenza uForm 6 eGebhuza Secondary School eWange abafunyanwe bele phepha lomhloliso we-economics. Lancanje leli phepha belingakalotshwa njalo labanye abafundi bengakabi lalo. Inkundla ethula izindaba ebulenjini be-internet izimlife.com yona ithi intengo yamafutha epetrolo isikhwelile yaya ku-$16.75 ilitha ngayinye kwathi idizili yona ikhwele yaya ku-$17.47. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Lina bogogo labokhulu bezanu-PF alike liye esikolweni liyengena ama-90 sikhulu lifunde lithi masanctioni masanctioni alikwazi igama elithi sanctioni lichoni kanti lina mali bulala abantu liyabe licabangana. Mali bopha abantu mahlana liyabe licabangayo. Mali tshontshi mali luthi mali yonke elizweni liyabe licabangayo. Liyabe licabanga ukuthi khona ilizwe liyaba njani. Abantu libaqedile elizweni. Izenzo zenu bantu bezana uPF zimbi. Ngogogo labokhulu seligugile. Umnankagwa ubona sengathi uzwenzala abantwana bezimbabwe. Umbona nje vele ukuthi umnankagwa isikhohlakali. Ngihlezi ngilitshela ngithi umnankagwa is the first person o-corrupt. Nguye umuntu o-corrupt ukudlula bonke abantu bonke elizweni. Umuntu lo uhambe indlela enje lo mgabe angeke abantu bakhitha tshintshe. Umnankagwa ngeke atshintshe. Loba lawa ma-sanction angakhutshwa umnankagwa ngeke atshintshe lindlela kade iphila lo mgabe. Into ubucuku lolu olweza ebantwini vele angeke aluguqule njalo angeke alutshintshe. Into yokuqala ngeke batshintshe lapho. Inyoka angeke imile inyawo. Inyoka iyahlala inyoka. Umnankagwa inyoka. Inyoka angeke imile inyawo. Lo muntu vele selokhu wabulala abantu la mandi lokhu eqhubeka ngayo le ndlela kamnankagwa ekamgabi yindlela ayisebenzisayo vele ukubusa ilizwe. Kumbe bazwa kodwa ilizwe libuswa ngokubulala abantu ngendlela abayenzayo bona. Asokubusa ilizwe vele lokhu. Okwabo vele asokubusa ilizwe ikwehluleka. Ilizwe sebelibusa nje ngokubulala abantu kuphela.
Sanibonani salabani basakazi abahleli njani kuStudio 7. Hayi lathi siyaphila. Ngu-Aaron Lobi Ndebele isibongo ngizalwa eCholoshi eChefunye. Ngithi mhlawumbe nami ngike ngidlulise nje wami umlayezo ngangike ngacela wasekuqaleni ukuthi njengoba lisisakazela indaba ezimnandi kangaka nathi siyadinga ukuthi nihambele kithi. kubo chefunye lisehla lisiya phansi kokodikile bubhude mbamba izindawo ezidinga ukuthi ngabe mhlambe ke niyahambela khona nikhulume labantu bezigaba zona ziyana kithi sike sizwe ukuthi bona inhlupho abalitshela zona masingapha zinjani ngoba ngiyezwa nje ukuthi lihambele eceleni khonapho babogande njengelanga liyaleko siphepha lijike libe lize kobohange lijike liye enkayi apha kithi nje hhayi alilubhadi besicela nje nathi ukuthi mhlambe ke sakazi bebebaningi ndibaposte khona ngabe behlalela zezindaweni zakithi singajabula kakhulu. Ngiyabonga.
Salibonani baphathi bohlelo lwe-Studio 7 ngani lonke balaleli. Mina engikhulumayo ngu-Rafael Mavela Ncube. Siyayizwa izihloko zendaba zalamhlanje eziguqela ukukhalala kwamadokotela umsebenzi ukuyithulwa kwemali entsha libhanga lesizwe eleZimbabwe lokuphila kwabafana namankazana abasakhulayo elizweni elilomnotho ogudekayo kanje. Ukwethulwa kwemali entsha sokuvele kuyinhlala yenza elizweni leli sokuhlezi kuyethulwa imali entsha kuphela. Every time bengabona imali abayiphetheyo isingani kayisasebenzi kuhle sebezama ukufaka ukutsha ukuthi mhlawumbe kungaba yindlela yokuguqula izinto elizweni. Kanti ke akakudingeki ukulungiswa imali entsha, kudingiswa ukulungiswa indlela yomnotho ngokwayo. Kuvulwa amakhampani amatsha, kuvulwa amakhampani azasebenza ehulumende, qoqe izimali layo ibe nebhalansi. Amadokotela abaqondile nxa besala njalo umsebenzi ngoba imali eholwayo ivele kayisatheni. Imali ye-RTG ayitheni ibhondi, siyo mali esebenzayo le. Abatsha khona kasikhulumi ngabo ngoba sebetshona behlezi emabrijini lapha.
Bona msakazi ka-Studio 7 kanye nabalaleli, ngibe sacela nami ukuphawula ngesimo esenzakalayo ekhaya eZimbabwe. Ukhuluma noSipho, ngifona ngiseJoburg okwamanje, kodwa ekhaya kuseJolojo kusiphepha. Sacela ukuphawula kakhulukazi ngale ndaba le yama-sanction, ukuthi ngoba bekade kuthiwa abantu begcwala umgwaqo betoyitoyela ama-sanction. Kungani abantu uma betoyitoyela amalungelo wabo ukuthi hhayi bafuna ukuthi amalungelo wabo bekwazi ukuthi bebe namalungelo agcwele bebulawa ey'tradini ma ngabe sokufuna yona izani PF kube yiyo ethi hhayi abantu abangena iy'tradi. Kodwa abantu sababona January bebulawa, sababona last year bebulawa futhi ngendaba yokuba sey'tradini. Kanti kungani bona bengafuni ukuthi behloniphe amalungelo abantu kunokuthi kucindezelwe nje abantu ukuthi hhayi America yona ayihoxise ama-sanction. Nami ngiyafuna impela ama-sanction ayihoxe, kodwa abayenze phela nabo kahle ukuze nathi sikhululeke ekhaya. Ukuthi ungazwakala nje uphikisana nabo somele usabe. No man, akusiyimpilo e-right. Bona yibo abayenza izinto zibe nzima. Ma ungezwa nabo babugawula lapho uma bekhuluma, hhayi ungafuni impela ukuthi zaniphefa ingcwele ngcwele. Or mhlawumbe bona bayenza ukuncengisinkwa. Ngoba phela manje la odla khona wena nama ngabe kurongo awukwazi ukuphikisana nabo. Ngoba phela uma uphikisana nabo uzoxoshwa. Ogawula nje yonke into i-right, yonke into ezaniphef i-right. Obaba umnankagwe ba-right, obaba umnankagwe abakazi bebulale muntu, kodwa yibo ababehamba phambili kwe-Gugrawu. Ngize nginamahloni nabo ukuthi ukuthi lo baba ngakithi le eJolojo. I think lo muntu lona original yena ungwale la kuzalwa khona umnankagwe. Ukuthi ngeJolojo weJolojo ngegama kunamuntu waseJolojo okhuluma njengogawula.
Studio 7, ngivuka njani basakazi? Siyavuka. Ngikhuluma noThebe lapha eGoli, kodwa ngokuhlala ngidlalela ekhaya. Kudala mani ngifaka ama-audio lami, angiweze dlala emsakazweni, angazi ukuthi mhlawumbe liwabone. Ya, into ede ngiyisho lapha basakazi ukuthi ama-politician wethu akayeki ukukhuluma ngezanu ne-MDC. Isikhathi le ngakho lokho, ama-elections sezadlula kudala, sezadlula kudala kuma-elections. Ake libalethe lapha ku-Studio 7 bake basichazele ukuthi kuma-constituents zabo nakuma-wadi wabasebenzeni it's now 3 years of so kuvotiwe, 2 years angazi. Awunanto abayenza la bantu, babhizi nje ngento ezingafuni i-development. Ingakho siyabacela Studio 7 ukuthi abalethe la, especially nasemakhaya, bake bakhuluma ukubambeka abakwenzile.
Love all. ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp. Lawe uyenelisa kusithumela owakho umbiko omlaleli kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Likhumbule ukuba nanxali rekhoda libe sendaweni ethuliyo ukuze liphume kuhle njalo lenyuse iphimbo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokeli wakwele Lebanon umnumzana Saad al-Hariri wehlile embusweni izolo kulandela ukutshengisela kukaZulu wakulelo lizwe okwamaviki amabili esola umbuso wakhe. Ukutshengisela kwabantu bakwele Chile besola uhulumende kuqhubekele phambili izolo lanxa umongameli walelo lizwe ethembise ukukhetha abaphathintambo bakhe abatsha. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Umongameli Donald Trump uchothozwe ngabantu abaningi abagoqela abebandla lakhe izolo ngemva kokuhlambaza owesilisa osebenza esikolweni sakhe seWhite House umnumzana Alexander Vindman phezu kobufakazi abethule ephalamende kukomiti ephenya amacala etheswa yena uTrump. Umnumzana Vindman utshele ikomiti le ukuthi wezwa uTrump esethusela umongameli wakwele Ukraine esithi nxa engaphenyanga amacala enkohlakalo athi adalwa ngowake waba ngumsekeli kamongameli weMelika umnumzana Joe Biden lendodana yakhe ele Ukraine belingasoze libe lisaluthola uncedo lwemali yokuzivikela ephuma kuhulumende weMelika. Phansi komthetho lokhu kulicala. Yikho nje abebandla eliphikisayo elamademokrathi bephenya lolu daba ngenjongo yokususa uTrump embusweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Gary Twala Jackson.
Mnumzana Unkomo, nxa sikhuluma ngempambaniso ngokuphazamisa kwabantu abanjengabakhokheli njengabomnumzana uTrump, kunzima ukuthi kuthiwe umuntu omdala emdala njalo phinde abe ngumkhokheli mbe kuthiwe ulamanga mbe kuthiwe uphambanisile mbe kuthiwe uvoxile mbe kuthiwe uyehluleka. Kuyahlonitshwa, kodwa okukaTrump ngibona ngathi abantu sebehloniphe kwaze kwedlulisa, sekwedlulisa amalawulo, sekufike ezingeni leliyane lokuthi bathi hayi into omdala sesikhathele. Ngibona ngathi lukho kwenziwe ngumnumzana Lwana ukwenze ngoba sebekhathele ngendlela umnumzana uTrump enza ngakhona, usehlulekile, ulamanga kakhulu.
Kulocwaningo oluke lwenziwa kumaviki amabili edluleyo oluveze ukuthi uZulu weMelika ngobunengi uthi umongameli Trump kumele ayimpeachwe asuswe embusweni, uthini ngalokho?
Umbona ngathi kufanele ukuthi akulalele lokho umnumzana uTrump, njalo labanye nje bonke abakuhulumende engibalisa lalabo ngoba uhulumende phela unengxenye ezimbili angithi kulama-democrats labaphikisana labo. Kodwa-ke ngibona ngathi lalabo abakungxenye yakhe sebekubonile manje ukuthi hhayi uyehluleka, akabavume ukuthi umnumzana Trump hhayi usehlulekile, noma nje isikhathi sombuso wakhe singakafiki ukuthi siphele bese kudingwa omunye. Ngibona ngathi kulungile kakhulu sibili ukuthi nxa kuyikuthi ngabe kufanele ukuthi kayehliswe esikhundleni noma kuyangisa kayehliswe sibili ngoba usehlulekile. Ungananzelela mnumzana Unkomo, ngempelaviki lapha kuyongaba khona umdlalo okade ukhona ngaphana, siye sabona nje abantu akade besemdlalweni bekungaso uthane wepolitiki noma into eziseduze lepolitiki, kodwa umdlalo nje ukukholisisana, kodwa abantu bagcina sebekhuluma kakubi ukuthi akavalelwe lock him up. Khona kukhanya kuyatshengisela ukuthi hayi sebekhathela abantu lalabade bekholwa kuye, hayi sebekubonile ukuthi hayi lo mnumzana kade bekholwa kuye, mnumzana kade bemthemba, akathembakalanga ugulubanyana ulemanga ngakho ubona ngathi mina lame zame khona ukuthi hayi akaka athonisiswa kakhulu esikhundleni athonisiswa ukukhangelebe indlela enza ngayo ubona ngathi indlela elungeke kakhulu ngoba lokhu kulungele ilizwe le asisakhangeli yena njengomnumzane sesikhangeleke ilizwe leli alibusayo nxa engekelo ephatha makangaka amanye amazwi athini kusasa imeliki zabonakala njengelizwe elingamanga kahle ngendaba lezi esizizayo ngesilungu sithi idemocracy kavumele phela leyo democracy abahamba umhlaba wonke besithi bona yibo amalida zedemocracy abantu nxa bekhuluma ngabavumele kabazwakale inkulumo zabo lemsolo zabo abasola ngazo umnumzana uTrump.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ababukeleyo kuFacebook silikhohlwanga siyalibonga uxhaso lwenu kulo Davidson Davidson nyoni uthi wena linjani kodwa msakazi Musa Mazibuko wena uthi ngane zakwethu livuka njani kundawo zonke sibonge lezindaba elisethulela zona ekuseni uyaphinda unyoni laphana uDavidson uthi yena maZimbabwe kasiphaphameni ebuthongweni kudala kwasa this government must pack and go kethi wencube uthiwena amavuko omsakazi ngibuka ngisesowetho emzansi siyabonga ngokusivuma ngokusivula amehlo ngestudio 7 udanisa blessing dube umthembo sithembayo laphana uthi yena umangutshka udlala ngesikhathi as long kulama sanctions noma kuku ntombi ngwenya uthiwena salibona nilonke ugamo chirai uthiwena livuka njani msakazi josepha nyathi umdloli odlula abanye uthiniki wena laphana uthi yena unyathi salibonani umangutshka uyadlala lebandla labo lezanu PF no country will ever be better kwi-economy uma singaproduce lutho thandeka gabula uthi wena labantu badlala ama-tricks akudala sikhathele siyabonga liqhubeke lithumela imibiko yenu imilayezo yenu khonapha kuFacebook ingoma yabafana be Cholocho Great Sounds ingoma esihle phune kudlalate labo elitsha besigqibela ke izindaba zethu zekuseni singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili abanye bathi imali entsha emenyezelwe nguhulumende izolo kayisoze incede ngalutho nxa kungalungiswanga imbangela yokubhidlika komnotho abantu abaningi babikwa besifa ezibhedlela kungafanele ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabodokotela osokufika kunyanga ezimbili Likhumbule zikhona eza kusihlwa njalo ngo-fast 7 na. Mina lani asiveni sonke kusasa kwezekuseni ngo-fast 6. Oliver Lelisayo ngontunga milinkomo. Kololo kwana wa matuka nduna. Lichone kuhle.